babehamba ngenyawo izolo, kanti ke njalo ke laba bantu ngabantu abalezipho ezifana imbanje izolo ibisebenza, balotshwala babuthwele emakhanda, lamhla sebethwala ngezinqola sebefaka ezigubhini. Kodwa khona leke sekushiywa gida, ziyabulawa lenkomo ezimnyama khona ngale, ayokunye kamalembu amnyama balawo asezangeniswa phakathi khona ngale. Kulapho khona okugidwa khona iwosana eziyizona-ke ezithi zingagida izulu line.
Ye, so kujwayelekile ukuthi line yini nxa kusenziwa khonokho, kumbe lina sokuyenziwa konke lokho?
Kwakuvele kwakucelwa minyaka yonke kuthi labana kade bethunyiwe ngoba bazabuyela, le nhlanyelo isivutshiwe. Ngoba inhlanyelo imele ivutshwe, ivutshwe ngale. Nxa bebuyela bese lisina izolo, kuthiweke licitsha inyawo zalabaya akade beenzelele, ayiline izulu. Bebekukholwa lokhu njalo kusenzakala-ke, hhayi izulu selisina. Nxa njalo libonakala ukuthi kulokhu kuyangathi liyasilela ngemva kokugida kwamahosana, bekukhona futhi ngapha ngesikhalangeni okuthiwa umgidi wawuthiwa ngamayile. Amayile-ke sokuphuma omama kakhulu-ke lapho-ke, hhatshi kabasavunulanga, bazahamba-ke begida bezitshaya ingunga, bafuna ukubona amadoda eduzane. Lapha-ke kuyabe sekunzima sibili, sebephuma yiwo asethiwa ngamayile kuyila, kutsho ukuthi yinto ezilayo ngebala ngolimi lwesikhalanga. Nxa lakho kwehlile futhi kulezinye indlela lokho kuzanywa kuyiwa phambili, lapho sebezazingela entabeni inyamazana ethiwa ligogo. Inyamazana ethiwa ligogo lesi kumele siyazi ukuthi vele ihlala entabeni, kayinathi inyamazana lezi ezisentabeni. Nxa kusebusika akula manzi entabeni, kaziwatholi kamanzi. Kuzaze ukuthi nxa izulu selinile-ke, awu ziyanatha, kuba lokungamachitshanyana emadwaleni. Bazayibamba-ke bayenze khona oku abakwenzayo kuyona, ilale isendlini. Bazavuka-ke sebeyikhulula ukuthi ihambe. Hhayi-ke yiyo-ke indlela ebiqine kakhulu-ke leyo, nxa sekukhwame kakhulu ukubamba igogo.
Kusayenziwa konke lokho yini kulezi nsuku?
Hhayi, angithi abantu sebaxhwala ukuthanda izinto zemzini ezabanye abantu ongayisikho kwakibo. Yikho kuvele sekusihluphe ukuthi sesaba ngabantu ababuswayo, kwathi laba abasibusayo sibabona bengababi izulu besehlula. Namhla sesibakhonza, sesibathanda ezabo indlela, sekuyizo ndlela-ndlela okwakithi sekungathi yibuqaba, kasisakulandeli loku kukholwa, kasisakukholwa thina ngokwethu. Abanye khonokho esikukhulumayo ebengikade ngikhuluma, hhayi konke kubo-ke izinto nje ezobuqaba, izinto ezilobu mnyama phakathi, izinto ezingaphucukanga, kabasazilandeli, sebephucukile ngokulandela ezamakhiwa ngumuntu omnyama lo.
Ungavuselelwa njani baba Nyathi konke lokho?
Kunzima ukuthi kubuyele emuva, ngoba abaningi bavele bakholwa-ke bona ukuthi lokho esakuchiyayo kakusale kokuphela. Yebo, balukhona balutshwana abasakukholwa, kodwa-ke amasonto la awemzini abuyayo aselamandla kakhulu. Imfundiso lesiyiphiwayo ilamandla layo, isuka yeyise okwakungokwakwethu izolo, ibe isinika amandla lo mdlala ezimpilweni zethu ngezindlela lezi ezikhona lamuhla. Kuba nzima-ke ukuthi umuntu omnyama lamhla angabe esanelisa ukubuyela izolo, enze izinto ezezolo, ngoba kasazihloniphi. Sekwabuya uNkulunkulu wakhe amakhiwa, yindlela aseyilandela lokholo lwabo.